abakade besekutshengiseleni kwanamhlanje bathi inkinga ekhokhelayo ngeyokusilela kwemithi abayinathayo nsuku zonke lokube betholiswa esekade isikhathi sayo sokusebenza yedlula. Unkosazana Patience Dube wenhlanganiso eyeHope Alive Child Network emela ilungelo labantwana abaphila legciwane lengculaza ulandisa ngokumenze wazophatheka kulokhu kutshengisela.
Okundethe lapha yi-issue yama-expired medicine aphiwa abantwana emdineni labo, ikakhulu ama-adolescent sabasanathi imithi yani, so kule high default rate amongst ama-adolescent and young people.
Uthi injongo yalumbuthano yokuba bakhulumisane lenkokheli kahulumende lamalunga edale lephalamende.
Injongo yethu ukuthi sikhulumisane labezempilakahle labameli bethu ukuthi nxa kuyukuthi kule mali uhulumende ayikhomithayo angithi ukuthi laphana kubhajethi, ku-health bhajethi, imali lana eyakhomithwayo kakungabi yimali ekhomithedi kuphela kayidisbese, kube yimali esebenzayo ukuthi ihambe iyeprocurwe ama-medicines a-right angayifayanga.
Omunye wabekade bekulo mbuthano ngunkosazana Josephine Ncube wenhlanganiso yezenzeleni People Living with HIV etholakala eMatobo District lakoBulawayo.
Thina njengabezenzeleni People Living with HIV Network from iMat South leBulawayo siyimathebelele ndimipha forum. Sisithi thina sesikhathele ngokuphiwa ama-expired medicines.
Uqhubekethi kasilodaba lwemithi eseyadlulisa isikhathi sayo sokusebenza abakhala ngakho kuphela.
Sithi thina izinto zonke ezempilakahle especially eluhlwini lwe-Mat South akuye kusifinyelele lathi ngesikhathi. Khathi sinxa sikhangela, asikhangeli kuphela imithi leyi, sikhangela kuphela sokulama-non-communicable diseases.
Isimo ilizwe likiso kudaba lokuswelakala kwemithi enathwa ngabaphila legciwane uthi siyingozi enkulu kakhulu.
Sina sesiqalisa amaphilisi ama-ARVs kwathiwa khona vele unganathi iphilisi eli-expileyo, kodwa siyamangala lawa se-extendise i-shelf life ukuthi shuwa-shuwa ngempilo zethu. Sesingani sidlala amakhazi ngempilo zethu, kodwa silabantu abasimelayo. Nxa sibatshela izikhalazo zethu umuntu uyenze engani ukuthetha, kodwa nxa esefika ngapha ephalamenti asikaze sizwe lo yi-one okukhuluma emele isektha yethu eyabantu abaphila legciwane.
Umnumzana Sipho Mahlangu, elinye lamalunga eZimbabwe Country Coordinating Mechanism CCM ngaphansi kwesikhwama se-Global Fund esibona ngodaba lwemikhuhlane ebalisa ofuba, oqhuqho legciwane lengculaza, emela abaphila legciwane ilizwe lonke njalo esebenza ese-Victoria Falls, laye ulandisa ngesisusa salumbuthano.
Phakathi kwe-petition kulokukhala ukuthi nga indaba ye-HIV particularly ne-TB iyaprioritizwa, ngisithi ukuthi ifakwa ku-top agenda. Nxa ifakwe ku-top agenda ngiyabe sengisithi ukuthi la ku-budget iyaprioritizwa elizweni lakithi. Yes, laba sincedisayo njenge-Global Fund, kodwa i-Global Fund indlela encedisa ngayo iyatshiya isikhala esikahulumende.
Ulandisa ngokungazinikeli kukahulumende ekugcwaliseni izithembiso azenza kuZulu okuhlanganisela labohlangothi lwabaphila legciwane elizweni.
Uhulumende uthembisile ukuba uzayivala igephu leyane ye-more than 6 million, kodwa lanamhla kakayivali. Nxa sikhangela-ke i-Global Fund indlela esebenza ngayo, nxa ilizwe lingasavalanga isikhala lesiyana, i-Global Fund ayisalethi yonke imali ngoba imali buya in batches.
Abenhlanganiso yeZimbabwe Young Positives ebona ngeziphathelene labantwana abakusigaba seminyaka esukela kwelithumi lasiyagalombili kusiya kwengamathumi amathathu lanhlanu abaphila legciwane bemelwe ngunkosikazi Anna Sango.
Siyakwazi ukuthi iZimbabwe imi inje yakhomitha i-1 million to the Global Fund Replenishment and up to date sebebhadale bona i-300,000. Futhi sikhangele ngendaba eze-foreign currency lezi ezenzakalayo eseziyenza ukuthi i-National AIDS Trust Fund ibisiyefuleka ukuthi ikwanise ukureyiza i-foreign currency efunakalayo ukuthi bona bakwanise ukuthenga ama-ARVs.
Umqondisi wohlangothi olubona ngeziphathelene lo mkhuhlane wofuba legciwane kugatsha lukahulumende lwezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana uDr. Owen Mgurungi uthi kulilungelo labo laba bantu ukutshengisela ngokuthula besebenzisa yiloba yiphi indlela. Isisusa salolu daba uDr. Mgurungi uthi siyaziwa kuyikusilela kwemali yakwamanye amazwe okungaphezu kwabo njengoba kuludaba lwabogatsha lwezemali kanye labehofisi yebhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe RBZ. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.